Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Alivuka njani mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni weStudio 7 ekuseni ngolwesine mhla ka 6 kuNhlolanja 2020 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, iningi seliveze imbono ehlukeneyo ngezizathu zokujeziswa kwentsha yeZanu PF eyethule amagama abantu abathi benza inkohlakalo.
Kuna wanda bani ngapulu, abati nina sile sezi ukanga, ba vile metkoye ipati ele zani pefu, wale wanda yi rulu mtani.
Inhlanga niso emela ababalisi bemaphandleni ithi ababalisi abangamalunga ayo sebeza kuya emsebenzini kanye kuphela phakathi wamaviki amabili.
Wonke sasikukhalela abakasini, so kuyabe kungancedi ukuthi sibuyele emsebenzini, akusenelisi ukuthi sibuyele emsebenzini.
Amalunga ebandla lama Republicans ngapha kwele Melika avotele ukuthi umongameli Donald Trump engasuswa esihlalweni.
Sebephelisa nzima esikolo ngabaphathi bezikolo besithi hamba ugqoka kuhle, bophi ithayi. Ikanti amayembe lawana abathenga iZimbabwe sa-right savuthuka asagqokeki bewugqokeke.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Seliveze imbono ehlukeneyo ngezizathu zokumiswa umsebenzi okwesikhatshana okwenkokhelizo gatsha lwabasakhulayo kuZanu PF ezethule amagama abantu abathi benza inkohlakalo. Abanye bathi abasakhulayo laba bazithathele inyathelo lokuveza inkohlakalo kuleli bandla bengathunywa ngamuntu, kodwa abanye njalo besithi mhlawumbe zikhona iziphathamandla zaleli bandla ezibaxhasayo ukuthi baveze amagama abanye babo. Emhlanganweni wedale lePolitbiro yeZanu PF izolo ntambama, omnumzana Louis Matutu, Godfrey Senengamu lo Pupurai Togarepi bathathelwe ezinye izikhundla zabo kuleli bandla lanxa belokhu bengamalunga. Intsha le yacebisa ukuthi umcebisi kamongameli Emerson Mnangagwa Mnumzana Kudakwashe Tagwirei, umkhokheli wenhlanganiso yeGrain Millers Association of Zimbabwe uMnumzana Tafazwa Musarara loMnumzana Billy Rottenbush wenkampani yeGreen Fuel bathi balamacala enkohlakalo kumbe icorruption ngesilungu. IPolitbiro ithe lanxa ingasekeli inkohlakalo, kodwa ngokwethesa uMnumzana Tagwirei labanye bakhe amacala, abathathu laba batshengise ukungahloniphi inkokeli yebandla. Ngaphambilini kokuxotshwa kwabatsha laba, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lelunga lebandla leZanu PF uMnumzana Joseph Chuma othe usekela inyathelo lokuvezwa kwabo inkohlakalo.
Endabeni yemnotho elizweni lezi, le ndaba yama-sanction ekhonjwa ngayo, bese siba le ndaba yona leyi e-corruption eyenziwa ngabanye bethu khonapha izalwane zeZimbabwe. Ngenye indaba ekhona, uyathola abantu sebebhizi sebefuna ukuvikela belwela abantu abana, uzibe ukuthi kanti kukhona likutholayo yini lazi laklabalala kangaka abantu bekhuluma. Akukhange lutho kubonakale nxa kukhona okukhona kulungisa indaba, ngoba asuke sithi khona ngapha sibe sikhayele ngendaba yama-sanction, iqakathekile sibili. Kodwa thina lapha sikoda siyenzani? Asikuthiseni kokubana yikuthi into zenze zihambe. Ngiyakwazi amanye amazwe afaka uma-sanctions, kodwa ngenxa yokuthi bona bazenzele into zabo kuhle, bakhiphe ukudla kudla e-China. I-China ilamanye embazweni amaningi, izwe le-America. Abasakwenzi kakhulu abantu bakhona ngale, ngoba bayakwazi na ungakwenzela okungabanje ithenziso impilo yakho ehambayo. Kusuke kwethusa umuntu into ayethuke esabe izinto ezinjalo. Yazi ngifisa ukuthi ngabe lathi siyafika esigabeni sezinto ezinjalo, mina ngingamuntu angabanzi sezinto ezinjalo, qhuma ikhanda kuphela kuphele lokwana. Ungabona sikwenza khonoku, hawu uzabona kuyaqala ukuhlela.
Basola ukuthi kuyabe kulwiswana kulabo abaphethe intambo zombuso, ngakho abantu bese bephonga ukusetshenziswa nje, kuyikuthi bona baqophene abantu ngcono bengayingeni le eyomdeni.
mina mbona landa ngemdeni abantu abana ukufuba silalo kuna abantu abaningi kakhulu abathi mina sibe sengukhanga bavele begqoke ibhathi elezani phezulu ngoba kwathiwa yi-ruling party umuntu angakazi angene kumhlangano owodwa nje ngisho oweseli kumbe oyi-district gakwazi lokuthi islogan sishangene ungamfaka phambi ukuthi awushaye islogan zelo esezani phezu uyanitshumayele ayele kodwa nxa esebona nguyabe egqoke azathungise kuma-special designer kile ibhathi ihembe amunye azathungisele ebhruge elezani phezu unxa ehamba uzabhosa ukuthi ngalo umuntu lo usamhlobuni nemati yena sefuna ukudla ngakho andabo so asiyo ndaba ukuthi mhlawumbe ngokomdeni but yindaba yokuthi bona kunabanye abayizimali ngendawo zomhlangano abantu bomhlangano bona ngabe sisibili babathwelezima babadubeka bayayiswela impuvu baswela amafutha baswela konke okana le mali bayaziswela ebhenki yibo abantu bomhlangano kahle kahle kona laba abatina umuntu ahambe yothatha ikhesi enkulu kangakanani wena ngapho uphiwa 300 ngeziyi 33 wekhathi uyiswele yibo abantu abahlisekela umhlangano kona lapo
lo ke ngumnumzana Joseph Chuma ilunga lebandla lezano PF ubexoxa icingweni lo sithandekile emhlanga we studio 7 ekobulawayo. Inhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ithi ababalisi abangamalunga ayo sebenza kuya emsebenzini kanye kuphela phakathi kwamaviki amabili ngoba bekhonona ngeholo eliphansi. Inhlanganiso le ithi uhulumende kumele akhuphule ababalisi njalo ababhadale imali elingana lamakhulu amahlanu amadola eMelika. Isiphathamandla senhlanganiso le ezansi eMandebeleni unkosazana Melissa Chingwanangwana uthi ngokwehluleka ukukhuphulela ababalisi uholo uhulumende ubulala ezemfundo.
Thina njengamalunga awe-athi sivumelene ukuthi asize siyemsebenzini ngoba asenelisi yemsebenzini imali abathi bazosinika yona ayenelisi ukusiphilisa and kunje lapho esathuna khona ukuhola imali yakhona siyahle yaphela so siyehlule ukuthi sibuyele emsebenzini ngcono sibe sihamba kanye phakathi kwamaviki amabili ngoba konke sasikukhalela abakasini so kuyabe kungancedi ukuthi sibuyele emsebenzini akusenelisi ukuthi sibuyele emsebenzini.
Uhulumende selike lamazisa yini ngaleli nyathelo?
Vele lapho esaqalisa khona ukwenza ukungayi emsebenzini sakwenza wabakwazi ukuthi yikho esifuna ukuyenza ngakho futhi ukuthi sithi sihamba kanye phakathi kwamaviki amabili sabe senzela ukuthi bona bayabesithe umuntu engakeliwe emsebenzini ngemva kwamalanga angu-14 umsebenzi uyaphela so lathi sibatshengisela ukuthi umsebenzi siyawufuna kodwa nakho siyakhala sifuna imali ehambelana lomsebenzi esiyenza.
Udaba lweholo siyazi kwaba lokukhulumisana lagcina livumelene elakuvumelanayo lanxa nje kukulutshwana ungasichazisela ukubana elakutholayo khonokho kwenza leneliseni empilweni.
Thina akula kuvumelana esakwenzayo isivumelana esenzayo i-Ethics Council sayenzwa ngamalunga amalutshwane abanye bonke babengekho amalunga anjengathi thina be-athos labe-pto zethu sasingekho so isivumelano esayenziwayo thina asivumelani naso ngoba sasingekho siyenziwe so kunjalo nje asivumi ukuthi sibuyele emsebenzini ngoba asizange sivume imali nale abayikhulumelanayo e-Victoria Falls.
Ebazalini abangathi mhlawumbe ngokungayi emsebenzini liphazamisa imfundo yabantwana ungathini kubo?
Isimo sesikiso khathesi akusavumi ukuthi sibe sokhe semsebenzini siyavuma ukuthi kuyaphambanisa abantwana kodwa sekuthi yikuthanda kwethu asenelisi ukuhamba vele emsebenzini kunje kuzafunakala imali zokugada lezokudla ngeke sihambe sibafundisa abantwana abangikhona silambile singela zinto esizidingayo thina so kuyasihlupha lathi ngoba singabazali ukuthi abantwana kuyabaphambanisa imfundo zabo kodwa yinto okumele siyenze ukuthi izinto zibe ngesimo.
Kuhulumende akhona amazwe elingathanda ukuwafikisa?
Thina lokho esikhala isicelo sethu sokuthi sifune imali yethu siyiphiwe ilingane nemali esasiyihola ngoSeptember ka-2018 besithi sifuna imali yethu ngemali e-America i-$500 kumbe ilinganise ne-interbank rate. Ngasingakutholanga khonokho kutho ukuthi asize sibuyele emsebenzini ngoba lezi ezingane ababelokhu bezithembisa zona azenelisi ukuthi zisiphilise ngoba kuyathi kunje besinikela le ncane izinto ziyahle zikhwele futhi. So kungcono ukuthi besinike imali lokhu esikucelayo $500 kumbe elinganisiwe nge-interbank rate.
Lo-ke nkosazana Melissa Chingwanangwana isiphathamandla senhlanganiso emela ababalisi emaphandleni ama-Gamated Rural Teachers Union of Zimbabwe. Kusenjalo i-Progressive Teachers Union of Zimbabwe ithi ababalisi sebezahamba emsebenzini bengagqokanga impahla abaphoqelelwe ukuthi bayigqoke nguhulumende ngoba kabalamali. Ababalisi besilisa kumele bagqoke amabhulukwe agqokwa ngabantu abasebenza emahofisini lamahembe lamabhatshi nxabe lawo. Abesifazane labo kumele bagqoke izigqoko ezibenza bahlonipheke phambi kwabafundi. Amajini lamateki akuvunyelwa. Kodwa iPTUZ ithi njengoba ababalisi bengelayo imali yokuthenga lezi mpahla sebezagqoka yiloba yini okuvimba ubunqunu babo. Sixoxe lesiphathamandla salinhlanganiso unkosikazi Nokuthula Hlabangana.
Nanzelela ukuthi abaningi bababalisi sebeseshuleka ngenxa yenkolo engenelisiyo ukuthi umuntu akwanise ukungena eshopu ayithenge ezakhe impahla zokugqoka emsebenzini. Khathesi kunje mina ngingumama ukuthi ngingene ko-Edgars angisakhwalifayi ngesalari yami engiyiholayo. Impahla ezithengiswa ko-Edgars yabe sithi ukuthi isalari yami kumbe iyangithengela iziketi ezimbili le-blouse eyodwa kanye and ama-instalments ngesikwerede ko-Edgars vele ababalisi abasakhwalifayi ukuthi engathatha impahla ngesikwerede. So sibone kakhulu ukuthi ababalisi abaningi sebethelisa nzima ezikolo ngabaphathi bezikolo besithi hamba ugqoka kuhle bopha ithayi ikanti amahembe lawana abathenga iZimbabwe isa-right savuthuka asagqokeki bekugqokeki. Okunye kwenza sithi thina ababalisi bethu kade sabenhlanganiso ye-Progressive Teachers Union bengagqoka iloba yini. Singananzelela ukuthi impahla ngazithi ngamajini ngamakhakhi okuyiwo kwangawufuna ukuthi sigqoke so yizo ezilastayo yizo ezigcinde yizo ezihlala isikhathi eside asila-allowance yempahla njengabonesi. Ngananzelela onesi kuba le-uniform allowance lamapholisa lalaba bezeth balabo-uniform allowance izinto ezikathilebanikimali yokuthi bathenge thina asila-clothing allowance yokuthi lathi sikwanise ukungena kwabo-topics labo Edgars izindabo power cells ukuthi sithenge othisha somele beye bokhothama ukuthi bekwanise ukuthenga impahla zoke emsebenzini and ya thing that's not right for professional.
Kahle kahle asithi isudu yombalisi ongubaba ibiza malini njalo lesigqoko somuntu ongumama sombalisi ongumama sibiza malini esisodwa?
Xa ungena ko-Edgars isigqoko somuntu ongumama athe singama-600-700 pounds ungananzelela ukuthi kathesi loku isalari kuthiwa iyakhwela ikhwela ngesikhathi thina sifola impahla zona lezi zizakhwela anti kathesi nginje siyi-600 ngoba sifola 1000 singakabali ukukhipha kwamanye amanye thina sibe sikwerede silabo-metal aid silabo-nyarazo. So vele imali yena le yabe sithele kusalari yami ayikwani ukuthi mina ngingene ko-Edgars ngithenge isigqoko.
Lo-ke ngunkosikazi Nokuthula Hlabangana, umsekeli kamongameli wenhlanganiso yababalisi e-Progressive Teachers Union of Zimbabwe, ubekhuluma ecingweni lo ntungameli Nkomo we-Studio 7. Okwamanje-ke ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba lobulembu be-internet elezimlive.com lithi umthethwandaba weNamibia walile ukwesula impumela yokhetho lokudinga umongameli olwenziwe nyakenye ngoba abaphikisayo behlulekile ukuveza ubufakazi obukhomba ukuthi kwaba lokuqilibezela kusetshenziswa imitshina yalezi nsuku eyasetshenziswa ukuvotisa kweleNamibia. iphephandaba leHerald libika ukuba kuzasungulwa uhlelo lokuphathisa abantwana besikolo ngokudla. Kulandela imbiko ethi abanye babo baya esikolo bengadlanga. Yeah, okwamanje ke balaleli lithiya ke ezandleni zenu lina balaleli bethu kulayezelo elisithumelayo na nge WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318.
Nalo Studio 7 basakazi abalaleli. Ngithanda ukuphawula kancane nje ngelizwe lethu bantu bakithi ukuthi kuyazwa mpela abanye bathi kanti siyalamba, abanye bathi ye amanye amazwe angenile. Mina ngombono wami bantu akula amanye amazwe angangenelela, especially la mazwe aphesheya, maybe UN. Angeke ngeneli enot na abahlali beZimbabwe singasukumanga. Kambe bantu bakithi kuyenza kube nini sihlupheka kanje? Kuyenza kube nini impela? Yebo, okwemfundo abantwana bafundi, kodwa ke abanye bafunda ngapha eGoli bayithola imfundo. Kodwa zibuze ukuthi abantwana bazofunda nasebefundile bazozithatha phi incwadi zokuthi like ama-permit, like ama-ID yokuthi besebenze la. Yabona lo nto so vele ufana nokudlala nje. Sina abantu bakithi mbonani isikhathi sesifikile sokuthi azi kusiya ngami noma ethanga engifazi. Isikhathi sokuthi ngabe abantu bagaxa amajazi kube enough is enough. Kungabi le strike sokuthi namhla kule strike se 3 days sine kuhle kube nje strike nje kuliwe once. Ngoba e-government le bantu bakithi amazamo okugcina yathatha umbuso ngempi. Angeke ivele nje inikeze enye iphathi kanjalo nje kimi. Angeke lokho. Labo basokola ngesikhathi sabelungu babona ukuthi siyahlupheka bangena empini. Lathi izikhathi sethu sakhethi, isikhathi sethu kathesibanda ukuthi sesihluphekile kweningi. Asingenele empini once, ngiyabona.
Ngiyalibingelela kwi-Studio 7 Mandlovu osenkayi ku-Ward 25. Ngiyalibingelela kakhulu, ngiyathaba ukuthi sihlangane ku-2020 singabaphilileyo. Ngilesicelo la njengomzali, silesikolo sethize labo esihlanganisa u-25 no-24. Isicelo sethu esikhulu bantwabethu nezihlobo zethu eziku-diaspora, isikolo kasilamanzi njengabazali, siyacela silokusilela okukhulu kakhulu. Abantwana balamanzi, abantwana bakhona abahlala esikolo abalamanzi, amatichara kaalamanzi. Sibe sicela izandla zenu bantwabethu eliphandle ukubana lisincedise kubhorwe amanzi ezwe labo. Ngingumama osemzwaphansi, umama Mandlovu. Ngithinteke kakhulu sisemhlanganweni wesikolo lokuhawula kwabazali abahawule ngakho bekhanya ukuthi abaphathanga lutho, kodwa isifiso balaso. Njalo ngithanda ukulisela khona abantwana benze kuhle kakhulu emathebelelendi nodi yonke inkayi, isikolo sibe ngunumber one. Ngiyabonga, ngingathaba kakhulu nxa lingasixhasa.
Okhulumayo Kristen Letsi. Ngithanda ukukhuluma kumelana lokutshintshwa kwegama le liphila ndabashini ngokuzothoka kwenziwe yibulawa isikhathini belipha igama elisha elithenjiwe lesabi. Kuyangimangalisa ukuthi bona wayiphi, kungani betshintsha igama futhi elesibi. Phela sazi i-history liphila ndaba ukuthi baze bathi liphila ndaba wakusukele kuphi. Kanti okufunakalayo ukuthi kube neklinika, maklinika i-population nani labantu selikhulile ukuba baningi, amaklinika ashoda, amaklinika afunakala, amaklinika. Kanti wona kungani bengakhenye iklinika entsha bayiqambelelo gama elitsha lokubana bashintshe amagama? Lokusalayo ukuthi sezosele sitsha lamalokishi, sezozothwaya kusenampopho, siyoqambelela igama. Sizomele sinazele into enjani. kukanti na sasa kari wana baki lupi chini shaman patuli tazo usha mapambi kamilisi so stala wa nafa awad bagit pangan babu nansile lagu indolo into katile klinika enja yifuna gala mwati ikama yabu
salbona ane kustudio 7 wene kamalamu ato shaba yabu ngokusiphithuba mina indaba engifisa ukukhuluma ngayo indaba le Politburo meeting kade yenziwe yiZANU-PF batshengisa ukuthi bona ngokwabo abafuna ukulwisa i-corruption ngoba ngabalwisa i-corruption for these 2 years mna ngakho engu-president ngaba khona sebeboshiwe manje lamanje akula muntu obotshiweyo akula muntu okwafakwa ngitsho ekhona ekhothi nje ikhothi iziphruvele ukuthi lo muntu akanalo icala so utshengisa ukuthi vele nabangane babo badla nabo asazi ukuthi kuyosisaphi kodwa nje siyabonga bafana i-Youth League yeZANU-PF itshengisa ukuba nesibindi sokumelana labo noma nje bekhuluma nje ukuthi ungaba kule sandla soboya kodwa hhayi into abayenzileyo itshengisa isibindi njalo lethemba lokuthi ma izimbabwe ingaba labo abafana abaningi abafana nalabo into abayenzileyo kuyatshengisa lethu liyafika kwesinye isitebi.
Lawa-ke ngamazwi nobalaleli bethu eliwathumele kuWhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Likhumbuleke balaleli lisithumele imilayezelo emfitshane engadluli yona 2 minutes ukuze senelise ukuthi sidlale yonke esiyitholayo kini. Njalo lingathuki likhulumeke okusenhlizweni yenu, lingathuki likhuluma kahle. Siyabonga. Jesikhangele ezivela ngapha kwele Melika. Amalunga ibandla lama-Republicans awedalele Senate elangapha kwele Melika izolo avotele ukuthi uMongameli Donald Trump angasuswa esihlalweni ngoba kalacala lokuzama ukusebenzisa ilizwe le-Ukraine ukuthi akhankasele ukhetho oluzayo olokudinga uMongameli. Idaleleli livote ngolwesithathu ngemva kwamaviki ambalwa kuphikiswana ukuthi impela uTrump wayefuna ukufumbathiswa na uMongameli Volodymyr Zelensky wakwele Ukraine ngoncedo lwezomvikela kumbe hatshi. Amalunga ama-Republicans avimba abafakazi abambalwa abagoqela uMnumzana John Bolton kwayengumcebisi kaTrump waloba ugwalo lokuthi uTrump ulecala ukuthi laye ethulele idale leSenate ubufakazi obuphathelane lalolu daba. UGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lengcwethi kwezombusazo uMnumzana Dan Moyo oyisizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ukuthi lakhona vele into esiyilindele ngoba besazi ukuthi ngendlela ama-Republican abambene ngakhona ukuthi uTrump engakhitshwa esikhundleni ngoba vele sibona ukuthi kutshengisa khona lokho ukuthi abasoze bamkhiphe. Kodwa I think ukuthi kuzodivide ilizwe lethu leli ngoba abantu abaningi bathi kanti umuntu lo kusho ukuthi yena usephezu komthetho yini ukuthi uyakwanisa ukuthi enza amacala engagwetshwa. Abanye abantu abenza amacala amancane ukudlula wakhe basemajele. Sibona even abanye ade besebenzela yena esikhathini esidlulileyo abambalwa basejele ngendaba zokuthi ida baqamba amanga e-Congress or kukhona ubugereka ababebenza be on behalf of yena uTrump. Kodwa yena uTrump nanka ama-Republicans asemkhululile khona manje abanye babo basejele.
Siyabona nje kulabanye abakhuluma besithi khonokho-ke kungalimaza kakhulu indlela okubuswa ngayo kwele Melika kulokho kuthiwa yidemokhrasi nxa ukuthi njengoba-ke sokuthweka lakucala. Wena ubona zani kutshoni sibili kakhulu nxa usungajula nje ngamafutshane?
Hayi, khona idemokhrasi sekuyilimazile kakhulu idaba lolu lwe-impeachment ngoba abantu balapha bakholelwa kakhulu ukuthi akula muntu ophezu komthetho. Kusho ukuthi ngendlela idemokhrasi erana ngakhona asingeke siyifanise le ndlela maybe iRussia erana wakhona nguPutin onguyena umntando wephiso. Lapha yindaba ludaba lokuthi upresidenti akusiyo inkosi ukuthi wenza umathanda kula ma checks and balances akhona that's why abayibona ababhala iconstitution yanana benza kanjalo ukuthi upresident kube la ma checks ukuthi kube lelibandla ele Congress elikwanisa ukuthi ayichukuta indoda la usuphume esporweni la and akusikho i-democracy ethi ayikufuni lokhu. So lapha sesibona ukuthi ama-Republicans asekulahlile konke lokhu okokuthi kube laleyo opportunity yokumake sure ukuthi upresident akenze umathanda.
Lo ke ngumnumzana Dan Moyo ingcwethi kwezombusazwe ezimele yedwa ubexoxa ecingweni le Studio 7 ekhona phakwele Melika edolobheni le Virginia. Ingoma ka Novio Seagull intombazana edabuka kobulawayo isigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Iningi seliveze imbono ehlukeneyo ngezizathu zokumiswa umsebenzi okwesikhatshana kwenkokheli zogatsha labasakhulayo bezanu PF. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje, lingenelisa ukuthi lilalele njalo uhlelo lwethu ebulenjini ku-internet ku-www.voandebele.com. Igama nguChris Gandhi, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo-7:30 ntambama. Libe losuku oluhle.